So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpandula 2023 ngoKwesithupha. Endabeni zethu namhlanje.
Umzana mnangaba uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotha, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-two-thirds as majority.
Uqhubekela phambili ukatanyezwa kwabaphikisa urhulumente zalethulela ezamasiko ezabatsha kwezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphathintambo ngenhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujale ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele ngediplomacy, inkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama-reporters lana e-SADC ne-AU ne-AU. Kutho ukuthi vele iyasaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngoba sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye iyabe sekhuluma ngoweZambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Asizaqembe aqambe negama kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje esithi kanti yindaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa ngasikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi akhozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle kunokuthi yena athi yena hhayi ingona sekulungisisa. Uyabe sedima iziconduct, kube sezithethisana labantu begijima sesiyathaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inshoni kazikho ngumuntu lwana ovele sengingene ehlandeni lokuthi kasalaleli mina. Akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hhayi, lo vele sesimazi lezinshoni akula
ye. Kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguye obambe i-United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angithi ubona vele inhlanganiso yomanyano asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona lawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutho ukuthi uyathakazelela. Angithi loba nxa umntwana engajamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka 2018 laphana wayevele zalalela abantu abayemtshela ukuthi hayi kungabi lokhetho akube lehlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sonke labanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli. Ubuchole bakhona yibo obusinje emfentini esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathole amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority eParliament khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethuseli baza kwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo ezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutethere, sakubona kundabaningi isithole. Yikho-ke istrategy yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana, bacine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumelo se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu kade bekhangele ukhetho yizakhe. Izakhe yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs e-ZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma kuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe e-parliament. Ayinto bafikile e-parliament ngale, batho bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yizakhe. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula. Esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. iZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulise kube njani.
Yes, yakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo nalaba abacatshangelwa ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani khonapho?
Okuningi-ningi lokho ukuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni. Imbono ngani, uma kunomuntu othuselwa omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa, njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo. Sinama-courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba, uvunyelwe ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulabanye abakhononayo, hayi, ngibona ngani mina kimi ozinye izinto kuyabe kungafanelanga. Ureferal lashaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile, ureferal phiwe leyo mpembe ukuthi ayitshaye, nguye onemvume ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF azizanga sizirefurele, kwaba khona izekhi eyayikhayele lolu khetho, yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje ngasho kuye abantu bathi khona bona abasuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina esikukhangelele ukuthi ilizwe iZANU-PF siyivusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuni ukukhangelela ukhetho asikhangeleli ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF. Ubekhuluma le-Studio 7 esevela Bosi esabelweni seMatoran South. Simangeni kusigaba esilandelayo sikesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathwele nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Kwatshabalala abantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Patricia Tshabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sekuhambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana. Besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalekele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo zokuthi bahloniphe sengaphindizeka lapha nalapha. Ngatho futhi ngilone ndiqabi basikhathi sebe sesebancane so bathi umthente sihlaba usamila ngihle ngibafundise ngibatshengise kwendlela kika ukuthi bazibambe njani bengaphungula zela amazili amaningi ngoba mthetho yakozeke umntwana oyintombazana akumelanga phonge uhambise amama yeteti le kunjani sephonge bangana balokaba kuntu a ngase sithi hhayi amasiko laphathe kahle
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wakho akuthi sigcineke abanye omama ngabakhuba sebagweti kangaphi khona bekazweni gogo umntu abantwana basebele bani ngicethe ukuzigcineke khona lapho umfundisele ugoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana kabasiyabe siseka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezihle nabethesha izenzela umuzi wakhe kumbuya ngapho engahlukumezekanga nabekho sobukhulu abazali abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sithi ukuthi mama sibabonile nampobanta bona laba abadlenise asabadlukuli sibadlabo sabona kaba abangadlwengelwanga sibafundisa ukuthi baphathane njani la nabanye babo sabancede ukuthi babuyeke esiningi
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bakwazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana sakhulumisane siyafundisane labo batshebane ngaloko sesikhathi benhlanganiso esathi ezinyese nabanye abantu abadala banjengeemlaneni bafuye bazobafundisa bebatshengisa ngabe bayabuya nje babe banengabafaka
Kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje lamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besimeni sami ngingalahleki ngingaphumi kwakalithi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngize kuhle emhlabeni. Mina ngingumama olandela ibenhle ilakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waba into yokucina yomfazi. So mina ngizethi mashaya ugogo bezikheni ngibe zikheni ubamaesize kamthwakazi abanye beni bandiza bathi umamaesize umamaesize sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibisele ngibekondi lomuntu sidondeke ukuthi isizwe sethu kahle sinethise emasikweni
abo. Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho kwenzakala koBulawayo?
Yeyazali inkosi abantu abami nangigogo inkosi abantu ababili bomazali inkosi obathabalala omavuso abadala odengadukila omthimisile omazali inkosi ngikhaba ngesigodlo sami Tiana,
Lo unkosikazi Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Babe lobola usenziwe makhelo kokobe babe tetela mazo
singasizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngingabe lingenilazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba lapho elikhona. Sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku 4. Kufuneka kanje. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungagudi na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awobaba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda yangu-Nehemiya eyabonakala ilobuso babuDanyeli, ubuso obabungemnandi, ubuso obabutshengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthi. Ungakhangela ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo, obungela njabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi, ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe yikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngeneliso ukwenza ulutho, bese kusithi ubuso bakhe bube sebubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angisho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beyixotshwa yikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. ungatshelwanga muntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba yikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemiya uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi 4 ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilayo ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo yokuphumula ukuvela ngakuwe amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Wezabatha utaboka Ncube we Studio 7 xoxa loTonderai Maphosa wayithatha izidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo-2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khonapho. Kodwa mina ngangingela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapho ngase ngisithi kimi hawu Tonderai ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo laphana. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lwami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronclear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets. Ngesishoneni babanye badinga amangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga. Umtoriro lo osobungenile osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekade ingalunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer and i-pin yakhe ngayithola ngoku-insula i-application ekade irekhoda konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe ngitshontshe imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokhu kwachiya ubudlelwano lemuli vumenjani?
Ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe, wangixotshe endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba e-Highfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya e-Highfields wabuye e-Highfields wangithatha bangikhulekela sibili bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni ngangingasathabi ngekade ngikubona nxa abantu bekubiza bathi ngama-goodbye uyabe usuvuvuke entanyeni lapha bathi ngama-lymph nodes ebesevuvuke ukuthi lami bengingasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into leyi sibili yangihlukuluza ukuthi hayi Tonderai wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho. Abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele kutsha ngithi hayi lo ayisiyo mpilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhubha. Enze nxa abantu bekhuluma yakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lusona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngiqojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejeli ngoba ngangitshontsha, kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizwa.
Lo ngutondelayo Maphosa obexoxa lo Tabo Kancube we Studio 7. Kwezemidlalo intatheli izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCasilaga Premier Soccer League.
Iqembu leHighlanders linqobele iYada ngethukanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leHighlanders lokhu lithiwa ngomklomelo owodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeNkezi Platinum Stars. Iqembu leNkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthi leHighlanders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum kuthi iqembu leSimbabwe linqobele iSheshamu nge-1 kanya. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kustudio 7. Igama lami ngu-Alston Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGuwe. Ngingumculi werumba. Igama lebhendi Guwe Super Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4. Manje sengisebenzela i-albhamu yesi-5. So by azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona ku Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook. Ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseGuwe ngiyatholakala laphana ku
Siyabonga kakhulu ke Jakhala Ekhaya. Singakagqibi uhlelo lwethu ukuthi sikhangele bezigokela umongameli Emerson Mnangagwa. Ukhangele lwethu uza kuya ke kwele Melika kusukana ezilandelayo. Olivelisa uNkipsi Dube
Studio 7 kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.